Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from kuma constituency elections officer right down to sanama polling officer. Sesi deployed ama tents lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama tents sifakile lama police ukuthi asikhangele lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asebusiba ngayisiphezulu amalungiselelo wokhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, le asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibe kwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje laze abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes, sivuyele i-COVID but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona eyalijekiseni abayihlatshwayo yini tinovele inxa yezigulela ele mikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona la impela viki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezekhi bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhla ka-26 Mbimbitho.
Ama trainings sesiyenzile from kuma constituency elections officer right down to nanta siyaqedisa ama polling officers. Sesi deployile lama tents lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama tents sifakile lama police ukuthi asikhangele lezo ndawo. Imaterial asikayifaki, simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lama police sesiyafaka yonke imaterial.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile, bonke ama-electoral officers bonke sebekhona. I-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke kusoku-right nama-ballot paper. Alright, bebe akhangele lama candidates lama political parties zamkhangele khona bezowakhangela. Ama election agents ama political party aku process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama candidates ama election agents awahambise ku Mrs. Kube onguye DO bahambise kulesikhathi athi ngama last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onxintisa ukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele parliamente umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezeki.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration yokulenge esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangele lathi ukuthi siyengena kukhetho mhlaka 26. So kathi sesigijima ngapha yikubona ukuthi izinto zethu zonke zisimi ngendlela. Indaba yama-election agents phezu kwayo kubona sesiqeda ukuwadeploya. So sisafayela amaphepha akhona okwakathesi nje hhayi besingakaboni uhlupho ngoba sikaqeda. Into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukuseta up amatende abo ama-resources abo nganaphuzile ukubuya.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangele ukubana kuze le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kulanto engathi ngiyalusola kumbe ngiyaluncoma okusalayo yilona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona ngani bayazama ukwenza umsebenzi wabo. Bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaningi abangafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade sibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusupporte siwuncome. Asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olovoter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo waka-2023. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo. Lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Ay, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lati abadaleni bekange ngu-understand. Nanxa sahlatshwa kodwa hayi vela sekuzwisisa kwinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho wegovernment kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe segule sesenzani.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, kule asthma kuyini okunye okungenzakala ukubi sibekwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yale jekiseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele mikhuhlane kanjani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Taunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
Because these vaccinations have been seen to be safe and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngoba la amajekiseni ahlolo atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleziciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolubhubhane lwe-COVID-19 ezikoleni zethu nxa sezivula kuthemu ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esakuqala kungesisungulwe mhlaka 21 Mbimbitho, sizophela mhlaka 4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhlaka 2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhlaka 15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise eEurope lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano weNATO lowe-EU kanye lamazwe akwi-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi le-Russia lingahlasela inkundla zebulenjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside, kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyinqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona ukukhonoko kungena kwayo iRussia e-Ukraine. Ivele ilwisana le-NATO, iyakolomba, ifuna ukuthi ixhophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo. Kungafuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear le. Kodwa ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya iUkraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo kufanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa iza kuqalisa konoko iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia superpower, of course. Kodwa ke ike yaba kuma sanctions, ike yaba ku disintegration yona ngokwayo, idabuka naphakathi amazwe ayo ephuma. Njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia. Ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali, ilazo. Okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwe-framachina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden, ngiyamuzwa kodwa-ke uyabeloke egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then-ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa-ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze khona lokho eyanelisa ukwenza khathesi.
Lowo umnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMike Hove weStudio 7 exoxa nomzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumeni ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisihluphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhova nontanga osemfakhosi siyafanana nenduku esinazo lapha eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi ukuhambe besikhulumela be-address ama-challenges esinawo lapha esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esiyizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama-challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endabeni zama-elections. Okokuqala, ukuhluphayo abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanalo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo abaningi amboni ukuthi bazaparticipate, abantu abancane amboni ngoba kulama-challenges amaningi. And then zingase sikhayela le ndaba zodlakela. Ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka ifiyete kwazi ngesikhathi samgaba umgaba wachiya esalisa abantu abaningi and intanga eningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uvuma ukungena endabeni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endabeni zabo zama-elections okhetho because kunodlakela. Udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections la abuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wona la aza-affecta futhi intanga, indawo yezithupha especially ngapha emathebelelweni, le ndawo yedlakela nena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi angcono ngiyozithengisela amabhanana and ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona kahle.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-blips yokuthi abantu abangenazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angenazithupha. Sibilinhlelo zikhona, akhona ama-NGOs azama ukuphusha ukuthi abantu berejiste ukuthi bevote, abantu bethole izithupha. kodwa ama youth maningi manje lasithuba indi iprocess yangone yokuthatha isithuba iprocess ecinisi isikudaka into yokumele uyenze nge one day icina isiphamba ama 4 days 5 days ofuthi ama youth acine sekhalala.
Sigqiba lingxoxo Nigel bengicela ukuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke kukhetho lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023.
Mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote. Xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote. Ungene ku politics ujoin ibandla olithandayo xa uzilele wedwa kwanise na ukuthi participate as a young person nxa usufikile umnyaka wakho umnyaka wakho ukuthi participate. Sonke singamaZimbabweans akube le unity of purpose abantu abancane bengasetshenziswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye. Sonke sisho beZimbabwe sonke singamaZimbabweans singasetshenziswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully sikhathi sihlonipha ama-human rights abanye abantu nje.
Lo umnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove weStudio 7 njalo bazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe-Life Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesiNdebele khonapha kuStudio 7. Kheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwama-by elections olwenziwa ngomgqibelo uliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Following our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together and that we're going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDCT members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidate. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngokosazana Khuphe wethulela inkuthazo emhlanganweni awenze lentathe lezindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe nguMakhuphe.
Mina igama lami nginguKhumbu kaMlilo. Hayi izolo ngijabule kakhulu uma ngibona uMakhuphe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqubuzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besapote uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usapota i-CCC. Okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu or iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha iZANU-P F. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje. EZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani. Hhayi kodwa ma sebebambana kanje, hhayi lo Makhuphe la esebuyele kanje, hhayi ikakhulu thina abantu besiNdebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona uMakhuphe bemside line kanje, kodwa maye la esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu.
Ibizo lami ngibongani okadonga. Lokho kwenziwa ngumama uMakhuphe kusishiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe. Thina besigijima la isihamba layo umama simsapota konke akwenzileyo, kodwa kade sesekubuyele wayakhonalo kuyena lwana umfana oChamisa i-CCC yakhe leyo. Thina sesisele sinje just ordinary people, azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile. Yena njengomuntu velo omkhulu kupolitics yena yethwele sakhe isikhundla esi-right wazamnika isikhundla, kodwa thina nje ordinary members asibenefithi lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi sodwa nje sisegcekeni yena sekijima sisapota lanti bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo ku politics lezi.
Hey, ningabe linjani ku Studio 7 okhulumayo uNkosimasi Magaya lo okuzalelwa kwaGwelu. Ukungena kukamama uKhuphe kusisisile ayi so ngathi kubonisa indlela engandle omama sengena amaqembu amaningi kakhulu aphume aphinde abe futhi angani uba ngumakhelwane wezanu aphinde aphuma engapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle enobuyi kodwa into yakhe ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesezinto eqondileyo yini.
Eh, salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be Studio 7. Mina ibizo ngingubuto ngakomoya esibongwe laphana ephuma kanye laphana esentana abanye bazi ngokuthi kusesentana. Mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sikamama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka iTCCC. Mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle kuhlelo khona ukuba kuya ngama impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo aba yimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesesiyizana esiyiso esihlupa wonke umuntu ezweni lakithi. Inkingi esilayo ezweni leZimbabwe yizana kuphela akubanjanwe bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyihodwa nje akukho lapha ngakhona phambi ngaphandle ukuthi babambane babe into eyodwa.
Awudube lokhuluma naye lana Alexander esawu eGoli la. Ukungena kwamakhuphe kuchamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene. Kuyakufana lokuthi amavoti wabo bawachitha. Kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo. Ngoba ngeke bekwazi ukulisana lezana bechithekana. Lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulisana lezana.
Mina ngingosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana okujoyina iTCCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi uMDC ngendlela ababemluyisa ngakhona. Kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele iTCCC. Ngiyavuma mabethi ipolitics a dirty game ngoba hayi inzima le ndaba.
Igama lami nguScomplice Kubhela. Ungena kukaKhuphe joinana naleli bandla likaNelson Jamisa elibunjiweyo. Ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni leMDCT. So ngibona ungani nxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketha beshaphi.
Igama lami ngingubrighton kuthanelwa Swanda ngise-South Africa. Ngumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kanso muntu olilunga le-political party eyodwa eZimbabwe. Izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla ye-SCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesi sathiwa ngoTswankarayo ku-MDC. Ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqinisa kudala ukuthi kube ne-party enter i-CCC. Singazi ngokuya phambili ku-2023 yena leya okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba nokhetho ukuthi bazosebenzana kakuhle or kuzoba nokulwa futhi. Kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina i-party eyi-1 bengena kwi-ikhetho.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozane Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.